wena ngibhalele wena la be ngithile madoda niphumele esweni yami ngibhalele wena ngibhalele wena ngibhalele wena.